kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhube umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Unkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulula ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe lokuphula.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kuleka kuphinde investment eningi efakwayo solar power. Hayi kuhlobo kubona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuthiwe kuthiwa ngosibayo labo abathatha imali yonke bayidle. Akhenze ukhukhu nje ukukhunyana imali efanele yenze umbane ebantwini begwanda.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ekuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Sizeswa ezokholo, ezamasiko leziphathelane labatsha wona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namuhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ukucela kuphuma eBerea Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo ukuthi inhloso semqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Unkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulula ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe libe lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekuqhuswa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi eqhuswa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye le mingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leli gigi umnumzana Kwaneli Hlabangana uthi kuqakathekile ukuthi imbali kamuyi uMqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe, njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni bandlululo, ngoba uNkomo wayengalufuni ubandlululo, wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje ngakho sisebenzisana lelanga ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News umnumzana Mongezi Mpofu uthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba ngumkhunzi malanga wegigi.
You are the nationalist, you are someone that fought for abantu bakithi bonke bekhaya. So the only way you can unite abantu bezimbabwe abantu bakithi abantu bakithi abantu and what the man is no iyabadinga namanje to unify them using inkomo ezi-yardstick.
Siphuma ke enkundleni ngale eyomculi kamasikandi uzinjazi yamluma ethi bulawayo nayo ke equswe kulo mbuthano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapo.
Inenge lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kulemizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho njalo umnumzana Fortune Chase ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kulolu hlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane.
Akula lutho abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi kuvele indaba yamandla esingathi electricity yasekhaya. The power, I feel in the efuna ama-politicians. In the efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isetshenza kanjani. Ukuze kube khona kufanele kwenziwe. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni zoku-generate electricity. Abakwazi ukuthi khona kufanele iZimbabwe yenze njani ukuze ithole electricity ezenelisa abantu. Ama-politicians lawa, ingathi cabinet, abalalwazi abavele ihulumende kamnakegwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe lezimbabwe bangalitshontela kanjani. So sokuyindlela nje bayesaba abantu ukuthi abantu manje njengoba vele akusayeki phambili. So bazama ngazo zendlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kulento abayenzayo kungelalutho abalenza.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Fortune Chase uxoxisana le nkampani ye-Eskom libona kuphumani lapha.
Akukho lutho luzaphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside i-Eskom beyisinika umbane sisebenzisa umbane wase-South Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi i-South Africa igcine isithatha inyathelo lokuthi hhayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo i-Eskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe nezibhedlela ziphelele sizithi kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu basezimbabwe bethole umbane kulelo ntilizwe. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga loo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engala lutho azalithola e-South Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufuneka ukuthi ubukhokheli baseZimbabwe kube yibukhokheli obuqotho bebe lendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu sebengabantu abaleqiniso. Kufuneka into ezaba sebenza ngesikhathi esifitshane kube le plan futhi esingathi thina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboleke imali babhadale i-Eskom ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo. Okwesibili, kusiyaphambili kufuneka kube neplan yokuthi manje ikaribha or ikhoni lekhona ewanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbane oyanelisayo. Ngiyazi ukuthi kudala babehlala bekhuluma ngokuthi bazokhulumisana nge-Mozambique kuthatha ukuthi omunye umbane ekhavora basa. le ukuthi nalabo abantu abakhulile kunikaze nezandla ukuthi kwenziwe lokho. Kodwa siyazi ukuthi yonke lento ifuna ukuthi uhulumende ebe uhulumende othembekileyo othandwa ngabantu, abantu abafuna ukuinvesta banjena. Siyazi ukuthi kulezi nsuku kule ndlela eziningi impani ezingayenzwa ngayo izimbabwile elangeni iningi kakhulu. Funeka kube ne-investment eningi efakwayo ku-solar energy, ku-solar power. Hayi lokho kubona ukugebenga ukuthi kuyathathwa imali kuphiwe kuthiwa ngosivayo laba abathatha imali yonke bayihle. Akhe nje ekhukhu nje ukukhunyana imali efanele ukuthi yenze umbane ebantu zegwanda. So siyakubona konke lokhu, kodwa ngiyabona umkhokheli uxoxo asiyindawo. Okufuneka nje ukuthi uhulumende lo okhona abantu bawutshise kuphela labantu abangcono abazafuna ukuthi babusibize ngokwesibizo.
Lowo ngumnumzana Walter Sununguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sijuka ke lokhu ke okuthiwa yi-marriages bill ebunjwa ke nguhulumende ngendlela ngoba ngilobaba ucecaphulu ucecaphulu ke uligqwetha njalo kulilunga ledala lephalamende emele inkulumane babaphulu siyakwamukela kuhlela
ngiyakubingelela Gibbs ngibingelela labalalele
ye akusitshele ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill le ukuthi ithini khonoku ke ongani ukuqakathekile kakhulu.
I-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo. Ngibona ingazani nxa siwukhangela umthetho wakhona angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahle wonke. Ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akulamntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenda. Siyayazi indaba lezi ke zayikhuluma kakhulu. I-marriages bill iyakulungisa khona lokho. Okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esile mtshado imihlobo emithathu eZimbabwe. Zapho ukuthi emithathu. Besilalwana chapter 5:11 abadala abamazi njengo chapter 37 siphinde sibe lomtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labo mama abaningi. Besile mithetho emibili ekhangele khona lokho. Sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-Marriages Act, konke kube yimtshado elinganayo. So lokho sibona zani yinto enhle ukuthi imtshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa. Okunye okuqakathekileyo Dube yikubana izinduna zethu zizatrayinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act. Ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko. Okusho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yakumasikana ngoba kune problem yokuthi abanye bebethada bengayibhalisa imitshado. Nxa imitshado ingabhaliswanga akusela muntu okwaziyo, akusela bufakazi ukuthi abantu batshade njani. So ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle.
Yes, yezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lomnye umfazi kumbe uthi lo umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kutwa kwini khonoko akukuxazulule khonoko.
Right, silo close 40 nxa ngisithi close 40 nxa isese ibill sithi close nxa isi act sithi section. So okwakathesi kwenzela ukuthi kube lula kubalaleli mana ngithi kuslo section 40 usection 40 lowana uthi yena umuntu usevunye ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner. Into entsha efakiweyo okuthiwa yi-civil partnership. So ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho. Njalo u-civil partner lo lanxa bangazi baba ngu-5 kade bonke ngama-civil partner akho. Sikubona ku-aplaya kubomama, u-aplayela kubobaba. So sikubona kuyinto mina ngokubona kwami mina okwami kuzaba yingxube evange. Yinto engazwisisekiyo. Bese kusithi akunani ukuthi uthadile. So ngingabe ngithadile lo nkosikazi wami ungaba lomunye umuntu ohlala laye kumbe omthengela amagrosari zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani. So umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo sekukini njengamaZimbabwe ukuthi litsho ukuthi naliyakuvuma kumbe alikwamukeli. Silikhangele lani ukuthi liphila njani vele eZimbabwe namasiko yenu. Njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama nabobaba abatshadileyo. Ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu.
Kambe ukuthi ungacina ukuqeda imtjado kono ngani kuya khona mphela ngamafutshane zibini.
Mina lapha ngikhuluma njengophulo ngoba khona ngizaku yenkulumane ngizakuba ngizabiza i-feedback meeting next week eyokubuza ukuthi ngibuza abantu benkulumane babenkulumane ngaze kubuya into enje lithi ngithini. Kodwa mina ngibona ingazani abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo. Ngibona ingazani into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa siza kuba le nto enjalo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ukucaca bhulu. Ubaba ucaca bhulu ulwela ilungelo likaZulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edala lephalamende.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eita hola mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule mthwakazi omuhle besilomnumzana sabelo nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Africa abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu siqoxa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Danki bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Asithinteni udaba mayelana ngemfundo bafo. Ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin usekolishini. Kukhona na ongathi usufundile na?
Sifunda okuningi, siyafunda okuningi, siyafundisa futhi. We really get to impart i-spirit se-Africa ngapha e-America and sesifunda lokuthi ibhizimusi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho sidabuka khona kwele Africa eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami ngimnikeza ithukela ngithi lapha kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eMelika khanye ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela e-Africa kumele sikhangelani bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani kukunjaya ngaphandle.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazi vele ukuthi lapho lise Texas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula ibhizinisi yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabatsha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox.
Yeah.
Njengoba ushilo thina imakhi target market yakho bafo. So lapho ubuse collegeini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana ngebusiness ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza ibusiness egaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Hayi ufishayela indaba manje ngapha eAustin indawo yangkhona it's tailored for among new ideas and new industries. So e-gaming, it's one of those where we're looking at it. Sisithi asikhangele phambili, singakhangeli ngokuthi, you know, everybody should be either a bank teller or, you know, a teacher. I really respect ama professions wona lawo, but we must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
Isikhathi lapho kwele Melika sesiyafika emaphethelweni ulawo yini amazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika?
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mali ingazakelize program ekuthiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Ngicela nibikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngkhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki Jabu, ngiyabonga kakhulu ngena kuhlelo lethu labasakhulayo bafo.
Hayi ngiyabonga Mike.
Isikhathi du silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugciba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mtswaka zomuhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, ngesizwe ke esiphathelane lokholo.
Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje nzabe mbala kwabase Efesu chapter ka-4 ngibale ku-25 la ku-26 la ku-27 sikhangela lapho uPaul esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24, gqokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele, libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye. Nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukubilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya engcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi ingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina senguye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye kuyabe kungakhani ukuthi umuntu lwana omdala kaselayi. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhiyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga loba nje umuntu engakhuluma iqiniso. Siyazikhathe sokulabo makhala ekhukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelele umzethu asengiseduzane lawe khonapho kodwa ekwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engingafiki. Ngiyakhumbula omunye engake ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho ngacabanga ukuthi usekhoneni eduze kwahlala ihola umuntu engingafiki. Ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho ukuthi singaqamba amanga. kodwa kanti ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda. Siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane. Yebo, kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona. Yikho iBhayibheli isithi nxa usuzondile kodwa ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile. Dinga isikhala sokufonela omunye umtshedala phana siphambeniseni emsebenzini. Ngiyaxolisa lami ngoba lapho ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ungekele ukwenza lokhu usunike uSathane isikhala sokuba akugwenxe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo, baguqule inkulumo zabo, baguqule izenzo, baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane. Siyathandaza ukuba umoya engcwele abanceda abasize ngegama likaJesu. Kulabo kabagulayo abangezwa kuhle baphilise Nkulunkulu ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0. Ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko.
Joshua Nkomo, Kabubo, Kanyongolo, Aramatase, Latela Zimbube, Sikumbese Tulabechugi, Pakeza Mochako, Abayebekeza Mamanzi, Unzensundi Abensundu, Kaluwe Sizibasase Rhodesia, Unziamanti Bele, Ea Kupaba Mtobesi Zibeni, Zapulu Kute Linkabe Zasitunga, Buluko Elendo Teyota, Eliko Walichumla Majota, Ichubeli Mtope, Ela Kisi Shere, Washali Mkombazana, Weno Wempum Koti, Wanga Utalam, Oaf Limpundam, Wasineli Zikau, Wazuchumbilo Asentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Upula, Elo Mileyo, Unang Nanga, Namchazana Mwaisuye, Upunu Gabe Pete, Obuda Wayo, Pamijima Pasla Pesulu, Kantu Sentu Zewon Kwenjane, Waye Zizeni, Umahamba Yedwa, Ete Bintu Ngayake, Abayebe Hama Namabucho, Eka Tenge Nganunu, Ama AK-47, Umtala Wetu, Umakuku, Unyongolo, Umkabuko, Ulinja, Oembaba Salabe Ninja, Unduna Nkulu, Fosi, oh, at Melamapuni, is we, but in the village of Angagezwa, who to Lukuluza, Erotisia, then the Vinkemekeme and Dava, had to make a flower for Valle, for Shangalembila.
Abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Nkomo. Singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imsebenzi kaNkomo. Njalo ke iningi lithi kusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili. Kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.